Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uEvans Zininga obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-29 kwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
bakhona abantu abathole amavoti abo eWoodville, bona bengabantu beSostown. Omunye wathola ibizo lakhe eMazowe, yena engumuntu wakobulawayo.
Amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti khona umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelelwe ukwethula ilanga lokuvota lamuhla.
Wakayina omama unzenza labo minister Mona bonke bacina delimitations for one constituent, so ayikhangeli ukubana nguzibani kumbe ungapi.
Ukungahleleki kohlelo lokwaba izigaba zokuvota idelimitation kungaba sekuphuma egcekeni na, ngoba uluhlu lwabavoti lumanikiniki.
Ngise Cosmo City, laba bantu bebekhamba bengena emafemini behlukumeza nje abantu ngokuthi bafuna amaphepha, abantu babadlela imisebenzi.
Abenhlanganiso eziququzela ukududulwa kwabokuza kwele South Africa sebeqalisile ukubhoda ngamafikitali bekhuthaza abavela kwamanye amazwe abangela amaphepha okuhlala okusemthethweni ukuthi baphume baphelele umhlaka 1 enhlangula engakafiki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti. Abantu laba bagoqela amalunga edale lephalamende labake bancintisa abafana lomsekeli kamongameli webandla le-CCC, umnumzana Welshman Ncube lonkosikazi Nicola Watson. Ikhomishini yezokhetho yeZEC ivule ugwalo loluhlu lwabavoti ngomgqibelo kusiyafika ngolwesithathu ukuze uZulu ahlole loluluhlu ukwenzela ukuthi nxa kulamaphutha alungisiswe. Iningi lithole amabizo engekho kumbe esuswe lapho abahlala khona asiwa kwezinye izabelo zelizwe. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Abantu abaningi bathole amabizo engekho, ukanti ke okulihlekani nje kwabantu kuthole kutholakele amabizo ekhona, kusithi ukuthi abantu abaningi abazozi beneliswe ukuvota, njalo bengaze bekwanisa ukuthi bevote labo bantu kuyabe kudula, ngoba kuyabe sithi ukuthi kumele behambe umango. Bakhona abantu abathole amavoti abo eWoodville, bona bengabantu beSostown. Omunye wathola ibizo lakhe eMazowe, yena engumuntu wakobulawayo. Omnye wathola ibizo lakhe eMati South, yena ngumuntu wakobulawayo. Kusithi ukuthi umuntu lo nxa engavota kuthi ukuthi ngelanga levoti sokumele agade amabhasi esiya khona le eMazoe eMashwesi, kumbe siya le khona le Duzande Plum Tree eMati South esiya vota. IZEC isilahla abantu abaningi, lokho sikubona kuyindlela eyokuriga irigela uMnangagwa lokuthi khona kube lengxabano indaba zokhetho. uMnangagwa azathi yena ukuthi hayi, sesibhana ama elections for 7 years. Lokho esukwenziwa yiZANU PF ubona kuyikuqila, ngoba kwakungemelanga abantu bekhitshwe ezindaweni zabo lapho abahlala khona. I-polling station imele ibe labantu abayi-1,000, kodwa nanzelela ukuthi i-voters roll ekhitshwe yiZEC namhlanje ilabantu abalutshwane. Kulama-voters roll atholakale elabantu ku-polling station abayi-400, enye ilama-600, abantu abakwananga. Kusithi kwenziwa lokho ngabongo, ngoba kumele kube le ndlela yokuhlela ama polling station ebulenjini. I polling station imele ihlelwe ibe le 1000 i software esithunywe we software SQN ukuthi i software yezek imele ivumele abantu abayi 1000 kuphela ikwenza ukuthi izek i polling station ingabili abantu abangaphansi kwenani le 1000. Lokho sokwenza izek iyona inhlanganiso ethatha imali yama taxpayer eZimbabwe sikubona kuyikwephula amalungelo oluntu kusithi ukuthi abantu abasoze bethole ukhetho olukhululekileyo. Lokhu yikuhlukuluza abantu beZimbabwe. Sibona ukuthi umnanga kufuna ukutaqila abantu kube yinto vele ebangwayo kanti ke thina sidinga ukhetho olukhululekileyo, ukhetho olungeladli, ukhetho oluphucukileyo, ukhetho olungelasimenemene.
Manje izikhalazo zenu selizihambise phambili yini ukuthi izek izilungisise?
Sizahlala phansi njengebandla sibone ukuthi indaba lesi iphatha njani, ngoba indaba le ihlitshengisa ukuthi umnangagwa ufuna ukuthi aphazamise ukhetho njengoba engafuna ukhetho. Siyazi thina ukuthi ubethutha abantu emaphandleni ebaletha edolobheni. Sesilokucabangela ukuthi abantu abakhona ku-voters roll ibona laba abantu bemaphandleni, bona abavele behlale emadolobheni, lokucabangela ukuthi bengabe belahliwe. So lokho kudinga ukuthi wonke umuntu we-Citizens Coalition for Change abe khona kusasa lapho esiyahlangana khona. Sidinga amaqhinga okuthi sizaqhuba njani ngayo le indaba.
Lo-ke ngumnumzana Swithan Chirohodza, isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Imizamo yokukhuluma le-ZEC kumbe abezanu PF yehlule, kodwa omunye wabakhokheli be-ZEC umnumzana uTloyile Silayigwana wethule umbiko ngolwesihlanu esithi ezinye indawo zokuhlola amabizo zizaphuza ukuvulwa okuzabangela ukuthi lolu hlelo lwengezelelwe ngelanga elilodwa kulezo ndawo ezizaphuza ukuvulwa. Lokhe sukudaba olufanayo, abanye bathi ukungahleleki kohlelo lokwaba izigaba zokuvota i-delimitation kungaba sekuphuma egcekeni ngoba uluhlu lwabavoti oluvuliweyo lumanikiniki. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora wahambisa udaba lohlelo lwe-delimitation emthethwandaba esithi kumele lolu hlelo luqutshwe kakutsha ukhetho lumiswe okwakathesi. Sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Kudakwashe Munsaka ozancintisa eBhinga North efuna ukuba lilunga ledale lephalamende. Saqala ngokumbuza ukuthi umkhankaso webandla lezanu PF uhamba njani khona le eBhinga.
I-delimitation ikhangela ama-boundaries ngemva kokubona ama-numbers ababewafuna phe every ward. So babe sebekhangela ukuthi bequme ngaphi kwenzela ukuthi i-ward ikwane lawo ma-number. Abanye bayasala, abanye bahamba kwamanye ama-ward. Ngakho-ke akula oyalelweyo ukuthi engene ebe yi-candidate yayiphi party nge-delimitation. Okuchiyeneyo kubana lapha wena kade ukhangelela ukuthi kuza ncintisa ukhona usutshintshiwe usuza kwanisa ukuthi ukonteste ukweyinye iwadi engasiyoleyo kade uyikhangelele, ngoba i-delimitation ithe iquma yakuquma yakufaka kwelinye icele okade ungalikhangeleli. So lokho asiyo into engakhalisa abantu, ngoba wonke umuntu engakhala kusho ukuthi akula delimitation eyayenzwa. Nxa ungananzelela kulama-minister lawo futhi afethwa i-delimitation yangeniswa same constituency emabili yamaministri ngakelo baba uSimangaliso Ndlovu abasakontestanga ngoba bafambaniswa labo baba uPhuthi ngakhangela omama uNzenza labo minister Mona bonke bagcina i-delimitation sebefake ku-one constituency babhuqana khonale omunye wawina. So ayikhangeli ukubana nguzibani kumbe ungaphi.
Kodwa lona uhlelo lwe-delimitation lilubona njani njengoba sisizwa kuthiwa uhlelo lolu aluhambanga ngemfanelo okwabangela ukuba abanye ukhomishini bengavumelani lalo?
Thina angifuni ukuliqambela amanga baba Gandhi. Thina uhlelo lwe-delimitation ngabe eBhinga lusihambelanga ngendlela efaneleyo. Ngizwa abanye bayangithaba ukuthi liwahambele kuhle kodwa thina alusihambelanga ngendaba efaneleyo ibhinga baba inkulu kakhulu ukhangele njalo ama-population ethu ungakhangela kumbe usuka lapho uqala khona eyami constituency ibhinga north ifika lapho ephethela khona yi-284 kilometers ongaba ngumango osuka eHarare usiya eGweru lokho uku-one constituency inkulu kakhulu okumangalisayo okokuthi sibe sikhayela ukuthi kumbe ingaqunywa ibhinga layo iphose ifike kuma figures nalawo incane nje kancane kule bhinga noti kodwa la inkulu so sibe sikhangelela ukuthi hayi sizaqunywa kodwa asikhangelela ukuthi siqunywe ngemva kokukhangela umango sikhangela abantu abaregistile ukuvota ibhinga ibisiba labantu abadlula 90,000 abakwanisa ukuthi abaregister ukuvota ngomthetho wezeki ukuthi siqunywa 22,000 or just above 22,000 kumbe 23,000 yikho ukuthi abantu beyenelisa ukuba yi-constituency so thina njengebhinga lingakukhayelisisa sibe silama-constituency akwana amathathu egcekeni kodwa kwadicide ukuthi kuthathwe abanye abantu bethu amanye ama-wards ethu engezelela elupane ngale ubana ilupane ingafi okuyinto edanise sibili abantu bebhinga ukubana yindaba singatholanga lathi ama-constituency amathathu eleyo delimitation icine isibona amanye ama-wards ethu esebanjaniswa sesiba makhulu okumangalisayo ama-wards ngoba thina i-ward yethu inkulu ukudlula amanye ama-constituency i-ward A1 so yinto sibili esihluphayo lokho sibesikhanyelela ukubana lathi njengabantu bebhinga bo sithole ama-constituency amathathu wenzela lathi nxa sithola ama-resources ngoba ba-allocate isikhathi based on ama-constituents ungakhangela even i-CDF banika ama-MPs thina sebelokho sila ama-constituents amabili thina sikhangelele intuthuko esigabeni sethu esebhinga
alo-ke ngomnumzana kudakashe Munsaka isiphathamandla sebandla lezanu-PF njalo ezancintisa ebhinga north efuna ukumela lesi sigaba edale lephalamende
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote
Abenhlanganiso eziququzela ukududulwa kwabokuza kwele South Africa seziqalise ukubhoda ngamafekitali bekhuthaza abavela kwamanye amazwe ukuthi baphume baphelele umhla ka 1 Nhlangula engakafiki Abantu laba bahamba bengamaqhuku behlabela ingoma ezigcothoza abokuza Ngolwesine bebese Cosmo City. Sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Muzobanzi izikhali.
Ngise Cosmo City. Laba bantu bebekhamba bengena emafemini behlukumeza nje abantu ngokuthi bafuna amaphepha abantu babadlela imisebenzi kungakho nje begcwele lapha e-car center emafemini behamba bengenela abantu mina ngise Cosmos City ngisebenzela emafemini e-car center
manje bebelodlakela yini abantu laba njalo njengezizalwane zeZimbabwe akulichiyanga lilo kwesaba ikakhulu likhangelele lakusasa
sisele silokwesaba kakhulu sisele silokwesaba kakhulu ngoba into eyenzakalayo laba bantu basingenela emafemini okuwukuthi emafemini lapha kulapha esisebenza khona so kusinikeza ukwesaba kakhulu ngoba asikwazi ukuthi ekugcineni kuzagcina kuyiwuphi umumo kumbe kuzagcina kusenzakalani ngoba laba bantu basola abantu bangaphandle ngoba abalawo amaphepha njalo babathathela imisebenzi zilapha eSouth Africa so yikho kusinikeza ukwesaba kakhulu ngoba le into isiyibona ukuthi ekugcineni izagcina esisinikeza iproblem yokuthi sigcine sesithola ukulimala
manje njengezizalwane zeZimbabwe nxa likhangele khona lokho okwenzakalayo lilesifiso yini sokuphenduka ekhaya kumbe lizabhekana labo lobo bunzima
kunobunzima kakhulu ukubuyela emakhaya ngoba isimo esibhekane naso emakhaya sibi akuna msebenzi emakhaya eZimbabwe njalo sikubona kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba mawusekhaya abantwana bazabe befuna ukudla bazabe bedinga ukuthi nabo bebe nempahla zokugqoka kepha ekhaya ngale akukho konke esingakwenza masingabe sibuyela emakhaya ekwenzakalayo ukuthi sizogcina sesithwele nzima futhi kungekho esikwenzayo so isifiso sokubuyela emakhaya hayi asilaso sifisa ukuthi angabe siyahlala nje lapha kahle sincane ukuncengisa abantu imuli zethu ngempilo ngoba masingaye emakhaya kunzima ukuthi siphile emakhaya.
Lo ke ngumnumzana Muzobanzi Zikhali, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inhlanganiso yakwele Melika ethiwa Fitch Solutions yenze ucwaningo oluveze ukuba ibandla leZANU PF lizanqoba kukhetho oluzayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvakatshela kwele Malawi ngolwesithathu okwamalanga amathathu kuhambo olujonge ukuthuthukisa ubudlelwano bamazwe womabili. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7 linjalo nabalandeli nabalaleli bonke. Siyamina yaphila likhulisha umlalazi Dumane. Ngizwa ubuhlungu ngezekhe engahloniphi isizwe sikamthwakazi noma isizwe saseZimbabwe uZulu wonke jikelele. Kambe uma ezothatha ama-distance ukuthi abantu bevotela katshana ibeyikhiphi ilanga njalo lokuthi khona bebezojheka malokuzela amagama abo iqedinga. So abantu begibele ngemali izalukazi gibele ngezigade ngemali esuka lapho ezigada esuka khona abaye bahamba amanyawo khomba ukungahloniphi abantu lokubanda maswabi kakhulu ngayo le ndoda yezekhi le sokhomba ukuthi into ezenzayo ayinanhlonipho ngaba ngoZulu.
Yebo yebo Studio 7 yanyalibengelela lonke bantu ngemuzi yeyi ezama ndoda zivoyo lawo kutayini yini yini thina sihiza Hey, akule akule butotu hoda akeni sitheleleni uchamisa kabo phama bhurugwe izano very ibhokile ithengisa abantu ama youth la ngama $5 labadala manje hayi ama youth la hala ngqondo la lapha nje njengeyi ward 8 yona ngokwa izithene ibhizi bephiwa abadala labancane ama $5 kodwa wasezelana lo mntwana kuthiwa unkazana uthi unolwazi lo umntwana omncane nje kodwa wawemsebenzela naye uye wakhe izindlu zakhe bona batholeni umama kolivukeni atiti epiwa $5 leso kuzonke aba bachamisa bopha amabhrugwe izane ibhokile nelokuzeni yayelwe bona lawa mama awathatha isinyuzi laba hhayi balobutsotsi
basakazi abalaleli livuka njani linjani mthokazi wonke hhayi siyabonga inyuzi umasenga lo khuluma ngilapha ngisegoli hhayi siyabonga inyuzi sibonga nje le mbono yabantu baqinisile laba bathi kufanele i-audio ibe mfitshane umuntu singarekhodi kodokude kakhulu 30 to 45 seconds kuyabe sokuzwakile ezilongeza umuntu uhlala phezu kodaba ngicabanga ukuthi kubalulekile konke yonke ukulandele kuze singene sibe baningi njalo kulo bhuti lo omunye ohleze senza uhlelo lokuvikelela uhlelo lakhe lukhona ngale sasingena lathi laphana ngingaze ahambe ayecheka ngisho sekhona nesinge Friday ngomgqibelo ngabo 2 emini kulo hlelo lo diaspora ukuvikelelana khaphana ngene laphana download app yakhona iRadio Garden lapha ngangene kule app ukuthi Radio Garden download app yakhona yeRadio Zimbabwe. Hayi like le page lakhona ku Facebook laphana. Thathi number zakhona zabo batshela ngalo ukuthi bemlalele. Abeyenza kumsangano wakhe lapha. Bona ngani laphana uRai. Ayeke ngaphulo ke sezela into ezenzo zobuntwana lapha. Lapha sikhangelele umuntu oza commenta ngokukhulunywa maqondana lokukhulunywa enyuzini. Labakhuthaza abantu ukuthi uhambe ke vote wasilungisilizwe. Abro ke senzela ubuntwana lapha into zozo esenzela into zokudlala emdala. Angazi ukuthi wagcina ku credit bani lo lomjida lo. Azi kahle niphashekazi kathi ngihlala ngizwe lento yakhe le umdalo ke balayibala inkomatiyana engile sikuba sangibo kwale esifakele esezelile kuzeni esifakele ukuchisa nje lezingelangqondo
salibonani balaleli nabasakazi baka Studio 7 esh mina nginokudana kakhulu ngendaba yeza izano nje kodwa kukhona yakuyacabangela khona abantu bezimbabwe nje impela abantwana nje bezimbabwe yabacabangela okuyiwani ubona lapha lama plus ayi 21 manje bona kathe bathenga ama helicopter
ama helicopters isimo sasekhaya singiyana ngawani uyemuzu Anglon Spanda esebutshela ukuthi sajayela ukusola yini ofuze sincome oro sibuke ngama helicopter abo bona bezazigibela sizapha sayigibela thini sizihlalele enkaya lapha emkusweni asilala masimo bona bale 21 abantu ababo bahamba phezulu emoyeni thina sikhamba emagodini nalawa ngalungiswanga emgwaqo esibhedlela kulamithi ungubaba mpelo lengqondo ungathenga ama helicopter sisho nje ukuthi ungubaba ekhaya ungayithenga mpela uthenga imoto BMW or Mercedes Benz abantwana bengela school fees abantu ukudla kungekho ekhaya uyabonga ubaba onjani kuyini kwabo ofuze sibungqondo bona abantu bake bakhona bake basicabangela khona nje singabantwana bezimbabwe ukhona nje okuyi 1 ayi nangaze ngubone mina hayi amaplazi bathatha bazinikana bodwa bathi lokhu nje okunyonga amaplazi nyana bafaka wona amaovedi asidayisela futhi ngenkomo amaplazi ayedayiswa la ngenkomo awulanto abazayenzela abantu besezimbabwe lapho hayi bandla nje ofuze nje siyelivotela awuthi sonke nje singamazimbabwe
Studio 7 salibonani lenjani hayi thina siyabhula lapha ezimbabwe ngithanda ukulethwa mumbono yabona izanu ngabantu abangamakhrukhu abalesimenemene manje kunohlelo lolu abantu abase-South Africa asebephelelwe ngama-permit nabangenama-passport athi yona ifuna ukubanceda abantu abananzelele khonapho ukuthi lapho azariga khona umnangagwa izanu lapho ezariga khona kubona labo bantu ngoba naye ifuna ukubancedisa ngezinto ukungena lezikolo sokumele babe lamaphepha abavota khona bevotela izanu ngoba yindlela engiyibonayo mina abananzelele khonapho abantu bananzelele sibili ngoba kathenzi ukuthi akula registration ayitholakali i-voters roll kodwa bona bathi bona umsebenzi uhamba kule akula nto abayivumayo laba bantu labo ngamamenemene abantu abacorrupt ngiyabonga
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 kwezemelika udaba lwesivumelwano sokukhweza isikweleti sikahulumende welemelika okuthiwa yi-debt ceiling sokuze kwavunyelwana ngamalunga amabandla omabili asedale awama-Republicans lama-Democrats kodwa kubikwa kulamanye amalunga amabandla omabili alokho engakavumelani lokusesivumelwano lesi akumelanga ukuthi kufike ngolwesithathu kungela sivumelwano okungachiya ilizwe lemelika lisenkingeni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Del Moyo saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele i-debt ceiling kuyabe kuhamba njani
so okwenzakalayo khona manje ukuthi izikwelede ze-America sezifikile kulelo zinga and therefore uma kuyukuthi kumele baqhubeke bakwazi ukuthi bakwelede izimali kumele uhulumende abavumele so at the moment sike sakubona lokhu kusenzakala ngesikhathi sika-Obama lapho ama-Republicans ade controller khona i-House of Representatives bekwenza besala ukuthi bakhuphule izinga lesikweleti lezo okwenza ukuthi umkhonomo we-America i-government ihluleke ukubhadala izikweleti zayo and then lokho kuyinto embi kakhulu ngoba kuya-affecta i-stock market kuya-affecta umkhonomi wonke kuya-affecta labasebenzi njalo ngoba amakhampani amaningi agcina eluza and then le value ama-American securities iyayehla esingathi ama-bonds ama-security bonds ayaluza i-value then umnotho omningi uyalahleka so u-Biden njengomongameli uthi yena akumelanga ukuthi kufike kuleso stage ngoba all along vele i-debt ceiling kusukela ekuqaleni ibilokhu ikhutshulwa ngoba izikweleti eziyabe sezivele sezisetshenzisiwe so akazwisisi ukuthi why all of a sudden sokumele ukuthi i-America ihluleke ukubhadala izikweleti zayo
abanye njalo ngabathi njengoba kuthiwa amazwe aphansi kwenhlanganiso le okuthiwa
iBRICS efuna ukuthi kungasetshenziswa idola leMelika. Ubona ungani kungagcina kubangela na ukuthi idola leMelika liphele amandla njalo lingasetshenziswa umhlaba wonke jikelele njengalokho kade kusenzakala.
Mina ngokubona kwami amalungu afana labo BRICS lawa ama reasons abo ungafuna ukusebenzisa idola ngokubona kwami ukuthi idola liqine kakhulu ivalue yalo mawuli compare lama currencies abo abawasebenzisayo bona ngingathi njenge South Africa yimember e BRICS uzobona ukuthi iRand mawuli khangela seliwile compared to idola. So obviously mangu ukuthi bayehluleka ukuthi bakhuphula ama currencies abo ukuthi akwanisi ukwenza nale dola bazo choose khona lokhu ukuthi ngabe kusetshenziswa a different currency. Kodwa mina ngokubona kwami idola uqina kwalo umhlaba wonke jikelele akusinto elula ukuthi bangaphomba ukuthi abavuke nje bethi asisebenzisi idola ngoba kuzo affect ama currency abo even more njenge rand khona manje selikhangelele ukuthi libamba i 20 rand to idola elinye. So you can imagine mabe ngathi asisafuna ukusebenzisa ama US dollars plus futhi mawukhangele amazwe amaningi aboleka izimali ku World Bank la ku IMF and izimali lezo kumele bazibhadale i interest lokubhadala back izimali lezo kumele bakwenze ngama US dollars.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Virginia ngapha kweMelika. Ezothileyo kaAmanda Black isigqibela uhlelo lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. ubungahleleki kohlelo lokwaba izigaba zokuvota kungaba sekuphuma egcekeni na amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti abenhlanganiso eziduduzela ukududulwa kwabokuza kwele South Africa sebeqalisile ukubhodabhoda ngamafekitali silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.